into yenza kube nzima kakhulu ngikhuluma ngesigabeni sendlala abantu bathwele nzima okwenza kube nzima kakhulu uzavumelana nami ukuthi abantu abaningi abasuke emakhaya eMatabeleland South especially ontanga ngabantu abaphila ngokuzisebenzela okunjengokuthengisa emigwaqweni okunjengokuthawutha sibili abanye sebakuthatha bakwenza imisebenzi kunjengoba imisebenzi ingatholakali kodwa ngomumo okhona kathesi abakwanisi ukuthi baye emgwaqweni abakwanisi ukuthi baye ngaphi egangeni kwakhona laba abasibathi ngama-gold tunners bagijinyiswa njalo nje so usuke ube nzima ukuthi bonaba abathenjiweyo ukuthi bazancedisa emakhaya labo kabakwanisi ukuthi besebenze ngenxa yomumo lo esikuwo we-lockdown
lona igcikwane lele selikhathazile umhlaba jikelele le-COVID-19 linjani eMatch South?
Igcikwane leli le-COVID angeke ngitsho sibili ukuthi ngathi liyakhwela kumbe liyehla eMatch South ngoba ngingatholanga ama-statistics ayiwo angasitshelwa ukuthi uhamba njani kodwa ekulaleleni hhayi bengingakezwa ukukhwela kalo okunye njalo okwenza ukubana singabikwazi ukuthi igcikwane leli likhwela kangakanani yingoba yakhona oku ukuthi awula testing eyenzakala ebantwini into zonke ezenziwayo ngama-basics nje so umuntu kwesisikhathi uyabe kuphephelelwe i-temperature kukhanya ngani nje ukutshisa kokutshisa kanti engxa yomuntu legciwane ngangihlekisa abantu ngithi umkhuhlane lo kwesisikhathi usibamba uzuziphelile singazange sibekwazi sesizivilisele amalemoni sanatha sayenza okunye kwaphela so singeke satsho sibili ukuthi likhwela okunganani ngenxa yokuthi yona i-screening yakhona le-testing yiyo engani iyahlupha esikuzwayo kuphela yikhona ukuthi laba ababuyayo abasuka kwamanye amazwe yibo abangani babanjwa kakhulu belo mkhuhlane lo kodwa bona thina esivele sikhona apha kuthiwa kasila ngenxa yokuthi akula muntu nje ositestayo
manje zikhona na izakhamizi ezithola ukudla kunhlanganiso eziphathisa ngoncwele
ngithe nje ngibuza kwamanye kwezinye indawo ezinjengebulilima ngizwe kuthiwa i-social welfare le-Oxfam yizo ezincedisa ngokudla but i-social welfare ngizwe kuthiwa inika umumbu wodwa kodwa u-Oxfam uyinika labo beans lamafutha kodwa-ke sonke kumele siyavumelana ukuthi khona lezi zinto azingeke zifinyelele emuntwini wonke singakhangela even indlu la okubhalwa ngayo abantu bakhona abathola ukudla sizwile imikhosi abantu bekhala isikhathi sonke even ungabi lemikhuhlane indlela okubhalwa ngayo ilobandlululo ikakhulu kwesinye isikhathi kubandlululwana ngamabandla kwesinye isikhathi kubandlulwana ngokuthiwe wena abantwana bakho basethawuni kodwa ethawuni kwakhona kungelanto abayenzayo njengalokhu engikuchasise phezulu so siyazibonga inhlanganiso lezi zazo ezilethe ukudla kodwa kakufinyelele emuntwini wonke abantu basendlaleni abantu bayadubeka emaphandleni eMatch South.